ilizwe lakithi leZimbabwe i-political space igcwele i-violence nokwethusela, babuya besabe abatsha. Okwesibili, ithuba kabaliphiwa ngoba uhle ubanje usasesikolweni. Singakhangela konke indlela okufundiswa ngayo izikolo, isilabhasi nje yonke iyabagezisa ingqondo abantu abatsha bengasacabangi ngekusasa yabo enhle. People sebenze bakholwa ukuthi umuntu oyedwa engabaphilisa impilo yabo yonke, and sebehanjiswa yikubona behanjiswa bo-national service baplekumela ukuthi no, ungabuya national service sizokupha umsebenzi. So angitsho ukuthi abaparticipate sibelingezendlela leyana ejabulisayo.
Inkinga othi kungenxa yokuba kabaphiwa ithuba?
Yehe, balincitshwa lelo thuba ngoku one ngethuba lokuthi uhulumeni okhona kule kwelakithi eZimbabwe vele ungavele ungene kwezombusazwe, kumele ube lesindo esiqinileyo ngoba uyabubotshwa utshaya usenzwane. Okwesibili, lesisekelo sombuso wethu nxa sesiya kwezokhetho kasicaci kahle, ngoba uzathola ukuthi kulamanye izindingeko zokuthi ukuthi kungathi ukuze ube lilunga lekhansili kufuneka lokhu lokhu. Thina singena sibe le nhlanhla isisekelo besisitsha esidala besisithi sona kumele ube lendlu sisitho le minyaka ethizo methu siyihlale kobulawayo. Kodwa okwamanje ngesikhathi sohulumende omanyalwane kweneliswa ukukhangelwa kwakhithwa zenezo izibopho zenezo.
Elina, njengabasakhulayo ungathi liyazimela lani yini, liyachukana labo abadala lapho kubana balifake lani esikhundleni esiphezulu njalo lakho ephalamende likhona ukuthola isihlalo?
Thina njengabantu abatsha iqiniso lihle kathesi siyachukana nabo, kodwa sisabalele singabambananga. Ungakhangela omama abesifazane abakuzamile babambana, yikho bephiwa i-quota system yabo njengabomama abadpr liyana. Thina ama-youth sisuka sisetshenzise ukuthi wena ungaliphi ibandla, wena ungaliphi ibandla, kasibuyanga ndawonye saba le one agenda njengabantu abatsha ukuthi sisela izihlalo ezingaka ephalamende, then sesizahamba-ke iyeclaima politically kuma-political parties ethu. So into yokuqala edingeka ukuthi thina njengabantu abatsha sonke siqhubekele phambili. Kodwa ngakunika imzekeliso ekhansini yakobulawayo sibane abantu abatsha. Ngiyakutshela ukuthi ngendlela esibambene ngayo i-service delivery kumawadi ethu nxa sesiyifuna, abadala bayasilalela ngendlela ephakemeyo.